sombuso esitsha sinaza zonke indimi ezilithumi lane ezikhulunywa eZimbabwe ngokulinganayo. Indimi lezi zibalisa isiJewa, isiKhoisan, isiTonga, isiTswana, isiChibarwe, isiNambia, isiShona, isiHlangani, isiKhiwa, isiNdau, isiSotho, isiKhalanga, isiNdebele, isiVenda, isiXhosa kanye leSign Language. Kodwa abenhlanganiso yeZimbabwe Indigenous Languages Promotion Association bathi uhulumende lokhe engakakuvezi sobala ukuthi uyaziqakathekisa zonke indimi ebezikhangelelwe phansi ezingayisiso siShona, isiKhiwa lesiNdebele. Isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Maretha Dube uthi yebo bayafundisa ababalisi emakolitshini ezemfundo, kodwa uma sebephiwa umsebenzi bathunyelwa ezigabeni ezikhuluma ulimi abangalufundelanga.
Okusikhathazayo ukuthi nxa laba bantu sebeqeqetshile sebefakwa ezikolweni ezingelazo izindimi lezi abazifundileyo, thina ngapha sithi sifuna ukuthuthukisa izindimi, kodwa sesesuka laba balisi esibuya sibasuse futhi ezindaweni okumele babe khona. Kukanti esiwukhangelele ukuthi kabayethuthukisa ezikolweni lapho okulabantu abakhuluma lezi zindimi, ngoba kade singananzelela nxa sisuka from ECD i-Elita Development, kumele umntwana afunde ngolimi asuka lalo ngikhaya. Angathi esuka ngikhaya engumsuthu athi sefika esikolo asihlane lothitha okhuluma isiNdebele, uyalahleka umntwana.
Esinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sogwa kuba Ndlovu, yena ongumlobi njalo wembali, uthi kuhle ukuba lenhlanganiso enje, kodwa osekudingeka ukuthi kube lemisakazo esakaza ngalezi ndimi kusiya ngezigaba.
Kungenzeka ukuthi mhlawumbe izilpa i-apply ibe leyayo i-broadcasting station ekhangela lezi ndimi.
Omunye njalo oloba ngembali umnumzana Phathisa Nyathi uthi akulalimi olungcono kulolunye, ngakho zonke indimi kumele ziphiwe inhlonipho efanayo iloba abantu abakhuluma lolo limi bebalutshwana.
Kuba yinto elusizi ebuhlungu ukuthi sibone ulimi kumbe izindimi zisifa, ngoba ulimi yisiphala solwazi lwabantu. Nxa lusifa kakufulimi kufa lona ngokwalo ulimi ulwazi olwabantu abaluthola behlezi lapha emhlabeni. Kulahleka okuningi kuziqhenya kwabo uphawu lwabo, ngoba ulimi luyasipha uphawu.
Umkhokheli wababalisi bendimi ezehlukeneyo ekolitshini lemfundo yaphezulu eLupane State University unkosikazi Nozizwe Dlamini uthi balokujabula ngenhlelo zeZimbabwe Indigenous Languages Promotion Association. Uphe umzekeliso wendaba eziphathelane lezemithetho wathi kuhle ukuthi abantu bakhulume ngendimi zabo ukuze bazwisise ngcono.
Thina njengeLupane okwenzakala namhla kuyasithokozisa, njalo sifisa ukuthi sibe nobudlelwano obuphezulu kwalobo esilabo kathi ekusebenzisaneni nale nhlanganiso yeZimbabwe.
Osakhulayo osuka eBinga kodwa efundela ukufundisa isiTonga eJoshua Mqabuko Polytechnical College eGwanda uEnjiwa Kanego uthi indimi kumele zithuthukiswe njalo zilondolozwe.
Ama-languages kumele athuthukiswe njalo siwanakekele, ikakhulu ama-languages amancane lawa athiwa akhangelelwe ukuthi mancane esizama ukuthi siwathuthukise.
Lanxa zonke izindimi ezikhulunywa eZimbabwe sezinanzwa ngokulinganayo phansi kwesisekelo esitsha, indimi eziningi ezifana lesiKhoisan azikafundiswa ezikolo lasemakolitshini. IZimbabwe Indigenous Language Promotion Association ithi kunzima njalo ukwenza amabhizimusi ngalezi ndimi khona ethi kumele lunyiswe. Ithi njalo kumele zifundiswe ezikolo lezi ndimi ukuze abafundi babambe abakufundayo lula, hashi ukuthi bafundiswe ngolimi abangalukhulumiyo emakhaya abo. Ngimele iStudio 7 iBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.